isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 2 Nkwenkwezi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kudube silale eZimbabwe ngelokuthi uhulumende uyathatha isikhathi sokuthi akhulule ukusakaza lapha eZimbabwe. Singakhangela ama radio stations athiwa aphiwa imvume yokuthi asakaze. Singakhangela iStar FM ngihlangothi lwezimpapers. Sikhangela iDiamond FM konke ngama projects ezimpapers.
EZimbabwe ngelinye lamazwe abikwayo ekhokhela ekuncindezeleni kwethulwa kwemibiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sona sithini.
Ngesikhathi umongameli uKhama esesesikhundleni ubengadondi ukuxotsha intatheli izindaba uma ubengabe cabangela ukuthi asibhali kuhle ngaye, but hayi, ngomongameli omutsha sikakuboni lokho kusenzakala.
Intatheli izindaba izidabuka eZimbabwe zisebenza eBotswana zipha imibono ehlukeneyo ngokusebenzela elizweni elingumakhelwane. Udaba lokungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi solutshiye abantu abathinteka ngalesi sika bele mibono ehlukeneyo ngokuthi luphathwe njani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EZimbabwe ngelinye lamazwe yabikwa ekhokhela ekuncindezeleni kwethulwa kwembiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sinikeza umuntu wonke ilungelo lokwamukela imibiko ekhululekileyo. Lokhu sekuvimbe ukwethulwa kwezindaba lenkulumo zokuthiyana kwemibono ezindabeni ikakhulu emsakazweni ephansi kukahulumende. UGibson Pepe usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Loba elizweni sokulenhlanganiso eziningi ezethula imbiko kumaphephandaba kanye lasemisakazweni, uhulumende uqhubeka encindezela indlela inhlanganiso zezindaba ezisebenza ngayo ikakhulu emisakazweni ephansi kwakhe eyeZBC leziMpephazi. Imikhankaso yokuthi kusungulwe eminye imisakazo ezimele yodwa isile iminyaka eminingi ichayeka edwaleni ngoba uhlangothi olubona ngezemisakazo olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe iBuzz lokho luncitsha labo abafuna ukusakaza izincwadi zokuthi basakaze zamalayisensi. Kodwa osokulethe kukhonona yikuthi labo abaphiwa lawo malayisensi basungula imisakazo efana leStar FM leZFM bayaziwa ukuthi basekela uhulumende osokulethe ukuncipha kwembono ehlukileyo emisakazweni emitsha lemidala ehlezi ikhona. Ofundisa ekolishini leMiggie State University MSU umnumzana Brian Kiwane uthe uhulumende lokho emadolo nzima ukuvulela amathuba emisakazo elemicabango etshiyeneyo lowakhe.
Kudube silale eZimbabwe ngelokuthi uhulumende uyathatha isikhathi sokuthi akhulule ukusakaza lapha eZimbabwe. Singakhangela ama radio stations aphiwa imvume yokuthi asakaze. Singakhangela iStar FM ngihlangothi lwezimpapers. Sikhangele iDiamond FM konke ngama projects ezimpapers. Sikhangele wonke asegweru lawana ngama project ezimpapers.
Unkosikazi Vivian Marara owenhlanganiso emele imisakazo yezabelo iZimbabwe Association of Community Radio Stations Zakrasi uthe ukupha imvumo yokusebenza imisakazo yezabelweni kulungile ukuthi kunika uZulu ithuba lokuthi athole izindaba ngendimi zalezo zabelo.
Isimo sama community radios khathesi asimanga kuhle ngoba akukabi lama licenses asenikwe ukuthi ama community radios akwanise uku operator FM. So tina njenge Zimbabwe Association of Community Radio Stations. Loke si kuluma luhulumende ukuthi ama licenses anikwe ama community radios. Ukwenzela ukuthi abantu bakwanise ukubroadcaster indaba abasifunayo besebenzisa ama languages abafunayo.
Inhlanganiso ebona ngokuziphatha kwentatha lezindaba kanye lemisakazo Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ ithi lethemba lokuthi lokhu kuzakwenza intatha lezindaba zisebenze zikhululekile, kodwa ikhathazeke ngokuhlukunyezwa kwazo lapho ziqhuba umsebenzi wazo ikakhulu ngamapolisa lenkokheli yamabandla ezombusazwe. Inhlanganiso le ithi lokhu kuvame ukwenzakala ngesikhathi sokhetho lapho intatha lezindaba ziphathwa njengezitha yilabo abayabe belemicabango etshiyeneyo naleyo esakaziweyo. Umqondisi wale nhlanganiso uMnumzana Loft Dube uthe uhulumende kumele adale umumo okhuthaza ukusebenza kwentatheli izindaba zingahlukumezwa.
Uma ukhangela indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo kuleli eZimbabwe, akula lutho obhekile. Oso uguqukile ngama-statement, esingathi ngama-statement avela kuhulumende asitshela ukuthi bazontshintsha indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo.
Kodwa loba imisakazo kaZulu ilephutha lokuthatha icele likahulumende ingcwethi emsakazweni, uMnumzana John Masuku uthi lesi sitha sesivame lasemaphephandabeni azimele wodwa lapho intatha lezindaba zikhanya seziloba indaba zithatha icele lamabandla aphikisayo kwezombusazwe. UMasuku uthi lokho akusoze kusize uZulu ngoba wenza indaba eziphuma emsakazweni kumaphephandaba la zingathenjwa.
Indaba yokuqeda ukusabalala kwendaba zamanga kumele isetshenzwe ngabantu bonke, ikakhulu intatheli zindaba zonke. Intatheli zindaba ezizimele zodwa lazo kumele zingakhethi hlangothi, kumele zikhulume iqiniso njalo zingaze zaba zintatheli zindaba zokuphunga usola kuphela.
Kodwa ukubuya kwenkundla zebulenjini sokusize kakhulu ngasikhathi sinye kuphazamisa ukwethula kwembiko zintatheli zindaba kanye loZulu ezinye ezimqotho ezinye kungamanga. Inkundla zokukhulumisana zibalisela ezebulenjini ezifana leFacebook, Twitter, WhatsApp lezinye sezinikeza uZulu ithuba lokuthi enelise ukuhambisa imbiko eshiyeneyo ngesiphangiphangi njalo kungela kuvinjwa nguhulumende. UFaith Ndlovu eyinye intatheli zindaba eZimbabwe uthi ukuza kwenkundla lezi sokuncede intatheli zindaba ukuthi zithole indlela ezikhululekileyo zokuhambisa imbiko masinya.
Ukubuya kovulembu njengomthatheli wezindaba kuyasinceda kwasinceda ngokuthi ukuthi sithole indaba khathesi sokulula, njalo futhi iyasinceda ukuthi nxa kulento ongayizwisisiyo uyakwanisa ukuyidingisisa ku-social media khonapho ukusithola iqiniso lakhona ungakabhali izindaba zakho.
Unobhala ugatsha lokwethula kwembiko uMnumzana Nick Mangwana uthi bona njengohulumende bayaqakathekisa umsebenzi wentatheli izindaba, yikho besemizameni ukuguqula imithetho encindezela ukusebenza kwazo zikhululekile.
Hulumende inopa udzamu nechiremerera chinokodzera kuzova rino cherechedza.
Uhulumende upha ukuqakathekisa umsebenzi walabo abenza umsebenzi wokuhanjiswa kwemibiko. Nxa sikhangele ukukhululeka elizweni, kwengezwa yikukhishwa kwemibiko.
Loba kunjalo uhulumende utshengise uZulu ukuba ulakho ukuvimba ukuhamba kwemibiko lula ebulenjini ngabe kwenze ngozibandlela lonyaka lapho avale ubulembu ngemva kokuba kube lodlakela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Ngesikhathi intatheli zindaba umhlaba wonke jikelele zinanza ilanga lokuqakathekiswa komsebenzi wazo ele World Press Freedom Day, ezinye intatheli ezidabuka eZimbabwe ezisebenza kwele Botswana zilembono ehlukeneyo ngokusebenzela elizweni elingomakhelwana zisithi okunzima ikubhala, zisesaba ukuthi zingacothoza inkokheli bengaxotshwa elizweni. Intatheli zindaba eStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo eseBotswana.
Intatheli zindaba umhlaba wonke jikelele zinanza ilanga lokuqakathekiswa komsebenzi wazo ele World Press Freedom Day mhlaka 3 kwenkwezi lonyaka. Ezinye intatheli zindaba ezidabuka eZimbabwe ezisebenzela kule Botswana zithi umumo usebenza kulelizwe ungcono kulasekhaya. UAndres Sibanda oyintatheli kwelinye iphephandaba edolobheni leGaborone uthi umumo wentatheli zindaba uke wangabi muhle ngesikhathi sombuso wayengumongameli u-Ian Khama yena ojiye isikhundla nyakenye.
Ngesikhathi umongameli uKhama esesikhundleni ubengadondi ukuxotsha intatheli zindaba uma ubengabe cabangela ukuthi asibhali kuhle ngaye, but hayi, ngomongameli omutsha sikakuboni lokho kusenzakala.
Umnumzana David Ncube yena okumsebenzi wokubona ngokukhitshwa kwembiko kanye lokudlelana kwenkampani yayisebenzelayo uthi ubona ukusebenza njengentatheli eBotswana okungcono kule khaya lapho ule mthetho efana le-IPA kanye le-POSA yona enqabela ukusebenza kuhle kwentatheli zindaba.
Intatheli emazweni amaningi e-Afrika ziyakhala leBotswana uthola ukuthi kule minye imithetho abangahambelani layo abafisa ukuthi ngabe iyesulwa, kodwa ngaphezu kwakho konke ngizathi eBotswana kuyasebenzeka kungalamgoqo efana labo IPA kanye le-POSA.
Enye njalo intatheli uVumani Madlela uthi oqakathekileyo ukuthi kube lo mumo okhululekileyo elizweni noma nje intatheli ezivela kwamanye amazwe zesaba ukubhala indaba engathi asihambelani le nkokheli.
Ngibona kunjalo endaweni eziningi ukuthi njengomuntu emzini akunyaka usuke uqale ukubhala indaba ezichothozayo ikakhulu inkokheli yelizwe. Lokho kuthathwa njengokuthi umuntu yadelela, njalo it's like you're biting the hand that feeds you.
Noma nje intatheli zindaba eBotswana zingakhononi kangako ngokuhlukuluzwa uma zisemsebenzini kulokukhathazeka ukuthi uhulumende uncitshaba amaphephandaba kanye lemsakazo ezimeleyo ibhizimusi uma ecabangela ukuthi basebenza lamabandla aphikisayo kumbe inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu ezihle ziphange ukuveza insolo lapho zibona kusephulwa ilungelo loluntu. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Siloku sikudaba lwe World Press Freedom Day ake sizwe umlayezelo esiwuthunyezelwe ngumlaleli we Studio 7.
Sawubona msakazi. Kunjani? Hayi thina siyaphila. Ngilapha eGoli. Ukhuluma lo Busani. Ekhaya ngiphuma eNkayi, kwaSikhobokho. Sobhuka umazamba. Hayi, mina indaba engizilandela indaba engizethulela iStudio 7 hayi kazingethulele okungalona iqiniso. Ngakho ngithanda ukuthi ngidlulise amazwi ukuthi qhubekani ngomsebenzi wenu omuhle isethulela indaba ezizona ezangempela njengoba vele lizethula. Ngiyabonga kakhulu.
Lo ke ngumlaleli womsakazo weStudio 7 osithumele umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifisa ukukhuluma ngosuku leWorld Press Freedom Day sicela lisithumele imlayezelo yenu yama audios kunombolo ethi 01 ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318.
Ngolwesihlanu umhlaka 3 kwenkwezi lusuku lokunanza ukuqhakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Nakho ke umsakazi wakho weStudio 7 uza kwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi nsuku zokwethula kwemibiko lendaba zamanga ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjengeFacebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lokwethulwa kwezindaba zamanga emiphotho kuWhatsApp audio kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangane lezinduna zesigaba seManicaland bekhulumisana ngenqubela phambili kulandela umonakalo owadalwa lizulu lesikhukhula ucyclone Idai kulumango. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele Studio 7 ukuthi izinduna lezi zivumile ukuthi abahlaselwa lizulu lesiphepho leli bathuthe badingelwe ezinye indawo nguhulumende. Lingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje, uhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama lapho sixoxa khona ngokukhuphulwa kwentengo yempahla etshiyeneyo ezitolo lokudla eZimbabwe. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweleBritane unkosikazi Theresa May usexotshe umsebenzi umphathintambo wakhe wezomvikela uGavin Williamson emethesa icala lokukhipha imfihlo ephathelane lenkampani yengcingo kamakhalekhukhwini eyeHuawei eyakweleChina. Elemelika seliqinise izijeziso elazethulela eleIran ngokuvimba ukuthengwa kwamafutha ezimota ngamankampani alo kweleIran. Unobhala bona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uMike Pompeo uthi ilizwe lakhe lithatha lelinyathelo ligcwalisa isithembiso sokuvimba eleIran ukuba lingatholi imikambo yokuthengisela amafutha alo. Daba lokungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi solutshiye abantu abathinteka ngalesi siga belembono ehlukeneyo ngokuthi luphathwe njani. Abanye abafana lemuli yakothuma eyetsholotsho abagetshelwa amathambo ezihlobo zabo bathi kumele kwenziwe lokhu ngoba lapho okwakungcwatshwe abakibo ngesikhathi segugurawundi bekwazi. Kodwa kulabanye abathi amathambo engagejwa angcwatshe kutsha kuza kuba sokungcwatshwe ubufakazi besiga segugurawundi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ezicubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Hayi le into okwakuvele kumele yenzeka okuqala yini culturally izelele esindebeleni umuntu kangagejwa ukuthi angiwatshe ukuthi one so khonokho nje vele angazi ukuthi wakuhlala laphansi wakuvuma ngibani and kwamanejwa njani in terms of ukuvikela abakuthi ngesilungu i-trauma ukudabuka kwabantu uma umuntu ethe wafa kudala ukuthi ufuna ukuthi umgebhe letha amathambo akhabone abantu futhi so that khonokuyana nje kodwa kuqala singakangeni iten to ukuthi kwenziwa njani njalo kwenzelwane into esenzima iqala ngayo isenditsho njalo-ke kwakuthiwa isilungu i-genocide so ma uzathi wena ngoba usunguwobusayo wawuvele unguwe futhi owawugijima phambili labo bantu bebulawa ubusubhoda ngemva kwabantu abakhalayo besukuhlungu ngokufa kwezihlobo zabo kuye kuthi abageje bengcwatshwe kungazange kungene enzikini impela yokuthi bantu bebulawa vele babebule so inkinga enkulu yokuthi kuthiwe khona kugejwa abantu kungelaqiniso elidilwe elivenseswa bani ukuthi lo muntu esingepha lo ubulewe yini.
Hayi kuyezwakala. Wena ke mnumzana Sibanda uthini ngodaba lolo? Uyavumelana laye na umnumzana Ndlovu?
Uqondile kakhulu umnumzana Ndlovu. Ekuthini inhlwa lesi iba njengekhanda iyagijinyiswa, kwagijinyelwa ukuthi kwenziwe ezinye izinto kungaqalanga kwenziwa ezinye eziqakathekileyo. Mina ke manje ngifuna ukukhuluma njenge-direct victim yegugurawundi. Kangiyigugurawundi kangiyibala emaphepheni. Igugurawundi kangizwa emarediweni. Igugurawundi ngayibona ngawamamehlo, ngahlala ezintabeni, ngalahlekelwa izihlobo. Abantu babulawa phambi kwami ngingumntwana. Amateacher ami ayenziwa konke, odadewethu lobaba badlwengula ngikhangele. So from a victim point of view, labanye bami engibaziyo esikhulumisanayo esasiphayisa kubonayo kusenzakala, akusiyo ndlela eqondileyo ukuthi sigijimele ukungcwaba. Ungcwaba yinto okumele ukuthi ngabe yenziwa ekugcineni. Into yokuqala okumele sibayazi mina njengami engiyidingayo yikuzama ukuthi ngabe ngiyazwisisa ukuthi bona labana abantu ababesibulala, ababeshaya amatitsha ethu bebulala izihlobo zethu babezibulalelani. Okwesibili, kunabanye abantu futhi uyagijima ungcwaba. Kwakule maqembu abantu abaningi ama-dissident lawa ayebulala abantu kakhulu abantu abafuba emathebeni asifuna ukukhuluma iqiniso. Into leyana imbi. Kulabanye abantu ababethiwa ama-dissident ababebulala abantu berepha abantu besenza konke njalo ebusuku. Emini wawuthola ugijitshawa ngamasotsha, libulawa ngamasotsha ebusuku, libulawa litshawa futhi ngama-dissident. Sifuna ukubakwazi ukuthi ingcwaba lelo muntu lowo ogejiweyo wabulawa ngama-50 brigade kumbe wabulawa ngama-dissident. Njalo sifuna ukubakwazi kokutsho ngundlovu ukuthi esifa njalo lo muntu wafa njani, wabulawa kuyini. Uhlupho lwakhona yokuthi lapha sikuzama ukuvalwa iqiniso. Kodwa ke mina isifiso engilaso yokuthi ngabe siqale saqala phansi ekuthini kanti vele abantu abagejwayo babulawa mbani njalo kwakutheni.
Ye nanto udaba mnumzana Ndlovu uthini ngalokho sekukhulunywe ngubaba Sibanda?
Okay, ngibona ukuthi ngikhwalithe into ezimbili. Yaqala ngiyokuthi mina nje bazabotshwa, angithongi ukuthi bazabotshwa.
Okay,
fuze babotshwe ngaphandle makuyukuthi kwakuvunyelweni abantu bavuma ukuthi asenzeni Truth and Reconciliation Commission ezokukhuluma iqiniso kugcolelwane evunyelwane lokho. But if kubuya kuvela emthethweni bazibafuze baboshwe. So kunendlela ezimbili okungenziwa ngakhona ukuthi khona kwenziwe kube into yokuqolelana kukhulunyiswana umlotha or kuboshiswana. So ma kuboshiswana yi-different issue angithongi ukuthi bazwe kuzofunakala ukuthi kwenzakale khona. Okwesibili, uma kukhulunywa le ndaba le esensitive kanje, mina ngaze ngijabulele ukuthi besho kuthelwa ukuthi ama-dissident abulala abantu. Njengoba esisho Sibanda, indaba ye-ground nami nje angiyizwa ngabantu, ngayi-witness. Anginalo i-one yithi emamva nje nemhlabanga ngibetholotho, okwakulo-m p khona u-Senator Moyo. Angizange ngibone khonapho ngisakhula ngiselisimbuzile nkoma, angizange ngibone noyedwa kuthiwa kube ngizwe kuthiwa kulo muntu esekule ama-dissident. Abantu bonke engibaziyo nabanye engangibazi ngamehlo ami ngiyizwa ngendaba. Nabanye ngababona bethiwa ngibhekile, babeshaywa ngama-background, not i-dissident. So kugcina kudanisa khonokho Sibanda ukuthi kukhulunywa ngendaba ebuhlungu kangaka. Bese kuthiwa okunye njengokuthi kukhokhanyana okunani okwenzekalayo. Sekesifuna ukuthi sikwenze kulingane nalokho okukhulu esikhuluma ngakho. Kusuka kusikhathaza khonokho. Besokusenza sifuna ukubuza ukuthi uvela ngaphi, akuveli kibo yini ababusi bonabo ababesebeqanta abantu babo ukuthi ba-neutralize into enkulu ngokuthi kuthiwe khona kula ma-distance nawo avelayo vele kubala abantu. Asibazi nabo njengoba ngisho.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, kube xoxa endawonye lomnumzana Angliston Sibanda, laye uyingcwethi kwezombusazwe.
Senikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
ugatsha lukahulumende weMelika olubona ngokuphathisa abalambayo ngokudla olwe United States Agency for International Development luthi indlala yalonyaka eZimbabwe izahlasela ngitsho lozulu wedolobheni lapho abantu abafika isigidi esisodwa lengxenye i-1.5 million abadinga ukuphathiswa khona ngokudla. Lokhu kuvezwe isiphathamandla salolugatsha umnumzana Jason Taylor ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eMelika inhlanganiso yeCenter for Strategic and International Studies izolo ngenjongo yokuhlaziya umumo wendlala eZimbabwe. Umnumzana Taylor uthe amadinga ukuphathiswa ngokudla emaphandleni okwamanye bangena ku 2.9 million. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo wake waba ngummeli weNkayi South edalela eParliament umnumzana Bednico Bebe ukuze sizwe ukuthi umi njani umumo esigabeni sakhe.
Ngibe ngise esigabeni seNkayi nje ngikhuluma kumjenje ngempela video lale ekhona umumo wokudla kawumanga kuhle. Umumo wokudla ukhanya kathesi akula ukuthiwa udobhile bonke abantu akade bekulimile kuthile lokuchinza abaningi vele kazange bachinze. Nxa kukhona abachithileyo nabalenhlanhla abadobhe ezibandeni ezinkathi zabo. Uthi uyakhangela ke la manzi nje awokunatha. Ngibona ngani i-water table onyaka eNkayi izakwehla kakhulu ngoba sikhuluma kunjenje uthangani kazange agcwale isikhathi sezulu sesiphelile. Izipula lezifundlana lamadamu kakula manzi, utshani kabukho, izifuyo kakula lapho esiza kudla khona. Lo nyaka mbone ngani indlala esizayibona yindlala esizabona kusipha izinkomo kanye labantu. Nxa singazange sincedwe ke labo abadala ukusinceda esiza vele sizacela ke kukibo ngoba vele sidala ukuthi ke nxa sokunje sihambe sithepheke imiganu siyacela ukuthi abantu sebesipha sizakwenza khonokho ukwenzela ukuthi siseve abantu kodwa sisuye nibona ngani hayi sesindimele.
Bayatsho abenhlanganiso eziphathisa abalambayo laba ukubana ngitsho lasemadolobheni umumo uzakuba mubi kakhulu lonyaka. Kuyini okubona ikakhulu kobulawayo?
Uzaba mubi kakhulu ngoba ukudla nxa sokufilela esiza kubona ikhoko kana sijalo kubona eminyakeni ukuthi ukudla kuyakhwela. Lapho kuyabe kungani kungconywana khona siyabe sesibona ngendwendwe ke abantu bezama ukuthi nabo bathole ithuba ukuthi bathole lokhu abangakubamba. Njalo ngibone ngani ke kathesi ke njengoba vele imali ngaphandle kwelizwe ingani iyasilela. Sizaba lohlupho kakhulu ngoba abantu babasile labo abalezimali zabo nxa imali isesengconywana bebekhosa besiya eBotswana besiya eMessina besiya eKenya. Bona nami ngathi bekuzaba kubi kakhulu endaweni njengokobulawayo ngoba le mali yakhona ungani kayibambeki iyasilela kakhulu. Sizazibona izidumbu ngenxa kungasangenelanga labo abangasinceda abamazwe omhlaba.
Umnumzana Abednico Bebe wake waba ngummeli weNkayi South edalela eParliamente ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Lavendia esigqibela uhlelo lwethu lengoma yakhe emnandi ethiwa Poco Mania Day. Singakehlukani kwesikhangele ezinye zenhloko zendaba. LeZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa ekhokhela ekuncindezeleni ukwethulwa kwembiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sona sithini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30. Igama ngu Chris Gande lilana.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.